Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle, kodwa-ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku-2%, ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo, kungabi yinto ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebeseyekelwe. Ma ngifake umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo ngumuntu ofanele ukuthi kukhangelwe ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe. Ukusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafrize ama-assets akhe, bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe, bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe, ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga, ngendlela eyinkohlakalo. Kuphinde futhi bebese befriza lama-assets abo, bebese bathengisa futhi imali leyana ibuye ezongena ku-government iyelelise ukufanda izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo eziqakathekileyo elizwe leZimbabwe, ezifana ne-health sector le-education elizwe leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegangiswa-ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years, kodwa kube ukuthi nxa ephuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazohlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga, njalo ingalo mthetho nxa esiye yakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babunkomo, indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo, ezinye izinto sekunzima kakhulu, ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami, kodwa engingathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakushayela ihlombe into nxa bengakaboni imiphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo, sifisa ukuthi ngabe ukuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke nxa kuyabe kuwukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba yinto leyo ukuthi ayi-catch and release, kuzabe kusile kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe i-justice abayitholi kulabo bantu abangama-perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebonise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini sakathesi. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla, akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniswa, hhayi-ke amadlwana.